Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ngolwesine mhla ka 21 Zivandela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time to retire and to let our guard down. Those who are not on essential duties to stay at home.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi ka isikunike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months. Siyicele i-cushioning fund.
Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalanga linye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Yizo lokuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala belegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikela ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54 lasebebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo basila sebezinkulungwane eziphose zifike amajima amabili 19,253. As it was the Africa, iCOVID-19 sihlasela abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million, yabulala inkulungwane ezingamajima edlula athoba mine mbili 81,861. Emhlayweni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million. Aba nje ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elimelika yilo likhokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amachuma amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Umnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maliyanga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba emathuneni angcotsho amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathi ntambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone loSibusiso Moyo ubona abathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa kwethusayo kulabantu abangamashumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. umnanga kokuta zeuzulu ukuba abambane lohulumende ekulwiseni lomkhuhlane.
Our freedom and independence was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively credited for it.
Inkululeko yethu yalethwa ngabaningi besenza okwehlukeneyo. Akula mhlobo ongathiwa wenza okukhulu empini. Sakwenza lokhu singabantu ababambeneyo. Ngokunjalo impi le silwa le COVID-19 sizayinqoba njengabantu ababambeneyo.
We will win as a native people.
Kubeke ethi abantu kumele baye emsebenzini eqakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
And procedures to contain the spread of this deadly pandemic. I therefore urge all our people to continue to sanitize.
Ngikhuthaza uzulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla lokugqoka amamaski. Kumele singaminyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini kabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo le-MDCT umnumzana Witness Dube.
Uqazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezibulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, kuhlanganisela lalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo, abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi umongameli Mnangagwa kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president we-ZANU-PF labantu be-ZANU-PF bayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezindawo ethebulo president Mnangagwa eMashingo labantu be-Mashingo ngale kukhalwa undaba. Bayakhuluma nsuku zonke nge-COVID ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization, but bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza i-Congress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamuyi obe ngumphathi ntandbo ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophuphe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu oyanganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kakhe abikwa ezakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende, i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhlaka 18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wakuqala ele-Zimbabwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lechumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe koBulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa indlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni, ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, eyi impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye, yona yayithe ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID, of which le 600 yakhona ayinanto ithengayo, ithenga 10 kg yembuvu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi latika isikunike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months sayicela i-cushioning fund yasithumezela ama-600 RTGS okuyibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayeza kwelihlo sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi lo nyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sivale nje emaphepheni kuphela. Akukabi le mzamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo. Sahambisa emabizo nyakenye qala ukuvala kwelizwe ngomatch kathesi lo nyaka awukayenzwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyakenye, so amabizo sihambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe. Siphongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhu eveza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhu eveza ukuba nguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerenta, bala mali yokubhadalela abantwana isikolo okufanele bababhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende ubabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors, kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala, bonke abantu bafanele bangene kulolu hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho-ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indaba waphezulu owe High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kusicelo sentatheli zendaba uHopo Shingono sokuhlawula isibambiso esebail kucala alethiswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levos, loDama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebail. Lokhu kwenzakala ibandla le-MTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
I-MTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye youth wethu ofunda University of Zimbabwe laye sehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma prison, ama dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana, kumbe kuyabe sokuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akula muntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu ukwethusela, kwenzele ukuthi abantu banyele inhliziyo, bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngizakwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Limzwe xoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala onsundu. Umongameli Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe womhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ewufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe womhlaba libambisane lawo, hatshi ukwenza izinto lizimele lodwa njengalokho obese kusenzakala phansi kombuso kamnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwano sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakunhlanganiso ekhangelane lezimpilakahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organization.
Umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambi ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buzaba njani phansi kombuso kaBiden, ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezijeziso zomnotho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula izombusazo uMnumzana Mbuso Fuzwayo lesiphathamandla sezanu-PF uMnumzana Believe Gawule.
Ngithanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibe kwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yabo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele ngangisithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Africa. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo abaletha izidera. OBiden bona bayibo abaletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusi i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njenga maZimbabwe siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangezelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe enxuza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sika-Obama enxa yena u-Obama kulokunye kwakumeshula ngesikhathi nebusa enxa behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono. Asikwazi njalo, siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enxa mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu le-America ngesikhathi sombusho kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi le-democracy, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona zathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesi-attempte ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between i-America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe lilokhu li-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example. Uzathola ukuthi America yi example yamazwe amanengi. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli e-denialism, ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama-mask, umhlaba vele uyaphela. Le investment ku-research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lati esibuswa yilabo basidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least America ngatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli investile selilwisana le COVID head on kuzancedisa lamazwe lawa awe Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Gawule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe nguTrump ngesikhathi uTrump engene ofisini. Ngoba uTrump ngamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa nguObama. UBiden yena sesiza khathesi usezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso kaObama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethi Paris Agreement liyana yizi izinto ezazisenza izinto eziqondileyo kakhulu ezazidilizwe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingalamsebenzi ezifana nalezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezizokwakha umduli lwana owusehlukanise i-America wayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena kwemthethweni kodwa kungaqhakathekanga ngokwani. Kodwa ke nxa ngikhangela futhi ngiqathanisa ngiyananzelela ukuthi ziningi izinto uTrump azibonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la ku-trade la nokudlelana lamanye amazwe. Ngingakhangela laboChina kube sokule le mpi kwezokuthengiselana ebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade ekhangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibhizinisi rani izinto lezi angani umuntu orun ibhizinisi yakhe. So ngezinye indlela kade sokulimaza amanye amabhizinisi kulimaza ezinye inhlelo ezithize ukuze kwagcina sokumisa ezinye akathekele kwezama business kakhulu nqa ngikhangela u Joe Biden uza kulungisa konke konoko njengoba ezaqalisa ngathi lesongula lamazwe amanye elungisa konke konoko okuwoniwe nguye u Trump
fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sibuyele ku America endala ngoba i America endala ibiqakathekisa i democracy ibi i America eqakathekisa i constitutionalism i America eqakathekisa i rule of law lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ule jini yenkokheli zaseAfrika ezivusa ongichilo nchilo eze dictatorship so mbona ngazathi uma kungabe engende sithi kuAmerican dollar iAmerican dollar ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le democracy kungaba le democracy
mnumzana mbuso ofuzwayo uchubungula izombusazwe xoxele ntungameli inkomo weStudio 7 njalo lelunga lezano PF mnumzana Believe Kaole. Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu okwenzakala kwele Melika okusanda kususwa umnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise okuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela okwenzakala kwele Melika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngilalela kakhulu indandela kakhulu indaba kaPresident waseAmerica Donald Trump. Mina ngibone ngathi konke okwenzakele kuright. Kuyasibonisa lathi ngapha ukuthi nxa president edliwe akalamandla ukuthi engenza umathanda endaweni. Kumele kube yisibona sesihle khona ukanti abona ngathi ukuthi udliwe uzame lokho akuzamayo ukuthi abhayizise abantu ukuthi ethi yena urojiwe kodwa manje avela kwabamlaleli kumele aphume uma edliwe abantu ifreedom bekhona. Hayi usho ukuthi abantu sebone ngani iAmerica isisibona lesibi. Isibona lesihle lesana ukuthi umthetho uyalandelwa ngale. Hayi lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha azivele into ezenzakala lapha avele umthetho awulandelwa. Ndilola so into engiyibonayo kahle kahle America isibona sikhonkwenza iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena ufuna ukubusa ngenkani ebantwini vele abamlandeli.
Mina ngile problem enkulu kabi ngabantu baseAfrika ngoba abantu baseZimbabwe kakhulu abayekeli indaba yaseAmerica iyabathinta yebo kodwa bengagxilikiyo engathi sekukhona bazokuzuza eAmerica kababhekane leZimbabwe lenkinga eseZimbabwe lokuthi i-economy yeZimbabwe sizayivusa nini njani abantu baseZimbabwe babe bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe kwazi ukuthi lo yindebele lo yishona lo yitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili indaba yeAmerica sibayekeleleni abantu baseAmerica kungathiwa khona ye iAmerica ibiyisibonelo thina sizaba yisibonelo nini
umkhuhlane wecoronavirus uyasihlasela sibile elizweni but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo ohlasele kansi lizulu linile bavalela abantu amanzi abantu batshana beminyene emabhoholi ezikojwa ngale begotshoza amanzi baya beminyela kula social distance omunye lomunye abefuna ukukha amanzi tuthi buye ku-transport egovernment yavala i-public transport yathoza ukupho bazathwala abantu abantu bayama kakhulu kuma-cues laphana njalo uma umuntu esecabanga kwendlini kumbe secabanga kwemsebenzini ekuseni abesephuzile social distance asuzeyikhanyile
labo ngabanye babalaleli bakastudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ehlukane isihlobo wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ezelockdown.
abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe ekususelayo uqaliseni kwayo nale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Mpraxedes Jeremiah.